sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-29 Ngcwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwa yena ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa ahle akhethwe agcotshwe abe nguye umongameli welizwe.
Kumele ukuthi ama-ballot papers kuvunyelwane kuma-V11, i-opposition ezonke including lo Mnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama-V11 ayiwo a-authentic yila.
Ele South Africa selizela chayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele South Africa bedinga umsebenzi.
Ningazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engingeza ke ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Ibandla leZANU-PF lithi okwabangela ukuthi linqobe kukhetho zinhlelo zalo elithi zilohlonze.
Imisebenzi yakhe yiyo emkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ekwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza, isenzakala, amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic in a short space of time.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwe na ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa kuthiwe nguye onqobileyo. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesonto eHarare ukuthi njengoba elobufakazi obukhomba ukuthi wanqoba kukhetho kumele agcotshwe njengomkhokheli welizwe. Kodwa abanye ababalisa labasekeli bebandla le-CCC bathi kumele inhlanganiso ye-SADC ibe yiyo ekhokhela ukhetho oluzaqutshwa kakutsha kungelanxaki ebezikhona labantu bakhethe inkokheli abayifunayo bekhululekile. Abanye bathi ukuya emthethwandaba yikuchitha isikhathi. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowambono Gande, ngikubeka ngale ndlela. Okokuqala, kumele ukuthi kungabi lokhetho oyimpumela egenqulwayo. Impumela okumele ukuthi yaziswa abantu, okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu, akube impumela elobuqotho, impumela yoqotho. Ngezinye indlela, ngithi mina kumele ukuthi ama-ballot papers kuvunyelwane kuma-V11, i-opposition ezonke including lo Mnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama-V11 ayiwo a-authentic yila, ngoba oChamisa balawo ama-V11 a-authentic, la iZANU ama-agent abalayo balawo ama-V11 a-authentic. So ke akuvunyelwane kuma-V11, but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila lezikliwi ama-ballot boxes wona lana khona kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo. So once you temper with the evidence ye crime scene, then sokusiba le problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili. So into esiza kwenzakala ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe, ngoba iSADC nxa njengoba layo isichilo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy, ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga, okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokuconduct ama-elections awe-SADC. So kutsho ukuthi uMnangagwa nxa engomisa ikhanda ayephambili ngumuntu oyabe se-illegitimate ku-SADC, njalo akasenakho ukuthi angahlali imihlangano kuSadiq ngoba is an illegitimate president. Yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kuSadiq ngoba ungakhohlwa ukuthi la yomgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho wathi bona nxa iSadiq ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from SADC. So into inalibi ikhulunywa ngundoda yena lo amaovets ingqondo yezano ivele into abalayo.
Phambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alusoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho. Ubona ungani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla lesi-CCC lamanye?
Angiboni Gandhi ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election. Ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola yebo siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho. Yebo ayizeki umthetho uyephule sibili. Kodwa-ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election, izanu ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena. Phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate. Awudingi i-CCC, kudinga nje ukuthi kungene any political party i-contesta the ruling party. So ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengadla ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona. But undoda uqina uyambona nje lenxa umkhangela ukuthi umuntu ongenanhloni ulakho ukuthi ngoma isikhanda nje azihambele nje yedwa. Kodwa-ke hhayi bekungeke kwaba yokuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni.
Alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Kwalunye udaba oluphathelane lezokhetho eli-South Africa selize latshayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele-South Africa bedinga umsebenzi. Embikweni omfitshane othunyelwe enkundleni yokuxhumana e-X, eli-South Africa lithe litshayela ihlombe uMnangagwa lozulu weZimbabwe ngokwethula ukhetho olulokuthula. Iningi eliphendulela umbiko lisole lisithi uhulumende wele-South Africa uhleze ephathisa amaphutha kahulumende weZimbabwe kungakhathalekile lokuthi ukungahlaliseki kwelizwe kubangela ukuthi iningi liphephelele elizweni le-South Africa. Kusenjalo elemelika selisole ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lisithi kusobala ukuthi lolu khetho belungakhululekanga njengalokho okufakazwe zinhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iSADC lezinye. Elemelika lithi umumo phambilini kwalolu khetho ubungamanga kuhle kumabandla aphikisayo ngoba uhulumende ubenza kube nzima ukukhankasa kunye lokubopha amahlayana kwabantu ababalisa lenhlanganiso ezihlola ukhetho. Ngokunjalo uhulumende welemelika uthe usacebisana lamazwe angomakhelwane ukuze atshengise ukungamukeli impumela yokhetho lolu kutholakale lesisombululo. Abasola ukhetho lolu kubalisa abancintisayo abanjengomnumzana Mbuso Siso. Kesizwe imbono yakhe.
Selokhe ngathetshulwa yingwe ngiku-politics from year 2000. Angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikuyona ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga. Ngilesimanga, ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper. I-election ephuze ukuqalisa, kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi kuwadi 1 iyaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona, yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe ngoba mina ngibona yonke into le kayenzakalanga ngendlela eyiyo izek ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona kodwa ke hatch the election esibe layo 23 August 2023 ngenye ielection engizake ngichaze ngiyibize ngegama.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa kukhetho lwangevike edluleyo. Kunjalo nje zididekile izakhamizi zesabelweni seMathebeleland North ngempumela yokhetho lwangevike edluleyo eyakhipha ukubana uMongameli Emmerson Mnangagwa unqobe okungadingi ukuphindwa kukhetho lwe-runoff. Umnumzana Nelson Chamisa labanye abalichumi abancintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bayakusola ukukhethwa kukamongameli Mnangagwa. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo ese Victoria Falls.
Omunye wabathakazelela ukukhethwa kukaMnangagwa ngumnumzana Philani Moyo obencintisa kukhetho lokudinga ozamela iWange West edalele eParliamente.
Kuyasithokozisa kakhulu sina sonke abantu bakhe ikakhulu khona beWange West nanokubabonga kakhulu ngoba bakontributile kakhulu kakuhle ukuba nopresident ezekuyele.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandlaleli eMathebeleland North, uthi ukunqoba kukaMnangagwa kufezwe imisebenzi yakhe.
Imisebenzi yakhe yemkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ikwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza isenzakala. Amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe iSecond Republic in short space of time ikhokhelelwa ngoba uMnangagwa. So uyakudeserve ukuwina ngendlela owine ngayo. And kulama projects ade waqalisile kakhulu eMathebeleland North, igwayisha ngalo uyayiqedisa this year. U-unit 7 simbonile phela. Then lamanye nje amaproject akuma various stages.
Kodwa ozamela iMathebeleland North Province kuSenate ebandleni le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Joel Gabuza ukhala ngekusasa elibuvilibana.
Abantu sebeyahlupheka muama-potholes khona ezakhula and ku-government as we speak akusela lutho, abasela mali. Imali bazidlalise kakhulu ngesikhathi sama-elections, bethenga ochikenini, bethenga impuphu, bethenga abantu, bethenga amavoti. Thina sizamile njengema-North, singela lutho, singela chikenini, singela t-shirt. Sazama sawina. Kodwa ke emashonale njengokwazi abangani bethu abaningi abavotelwa ngani kulokwethuselana, abantu bayatshelwa lapho kufakwa khona, abantu bayavotelwa, akula muntu noma ufundile kumbe afundanga, ungutisha uyatshela ukuthi wena awukwanisi ukubhala, siza kubhalela. So ukuwina kwabo lapho yikho ngibona bezithulele bengela ukujabula ngoba akusokuwina.
Onqobe kukhetho lwamakhansila esigabeni sekatshetshethe eWange, umnumzana Give Me Again Moyo owebandla le-MDCT uthi amabandla kawabambisane kulungiswe ilizwe.
Sikukhangelele kakhulu njengabantu abasemaphandleni ukuthi uhulumende lwalungisisa indaba zomnotho, kube lamathuba emsebenzi, kulungisiswe indaba zokutholakala kwempahla ezilohlonzi ezitolo lentengo efaneleyo, kulungisiswe indaba zokulinganiswa kwamathuba abantu ngezigaba.
Kukhetho lukamongameli, uMnangagwa unqobe eMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Maswingo, Manicaland laseMidlands. UChamisa unqobe koBulawayo eHarare laseMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Umprofita uHubert Angel usesuswe kusikhundla sokuba isikhonzi senhlanganiso ye-Pan-African Parliament. U-Angel wakhethwa lanxa wathinteka kudaba lokuhuquluza igolide oluthiwa Gold Mafia. Kodwa usanda khethwa ukuphatha isikhundla sikamongameli walinhlanganiso umnumzana Gayo Ashebiri ulobele incwadi u-Angel izolo emazisa ukuthi usesuswe esikhundleni lesi. Ingxenye yencwadi le ithi Phose wonke amalunga enhlanganiso yePAP awazi ukuthi uAngel wakhethwa njani lokuthi ukukhethwa kwakhe kuzaphathisa njani linhlanganiso kumbe izwekazi leAfrika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani yeTTI eyaphiwa ithenda yokuphaka izimota isehlise imbadalo ngengxenye kuyingxenye yaleyo kade ibhadalwa ivela kumadola ayithoba minwembili i-$8 yayehla yafika kumadola amane i-$4 ngelanga kulandela ukukhonona kukaZulu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kube labantu abedlula izigidi ezimbili 2 million abangavotanga kukhetho lweviki edluleyo ngenxa yokwehluleka kwe-Commission yezokhetho eZEC kunye lenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe kumbe ifazi eyethusela abantu. Iphephandaba lobulembu be-internet le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi amanombolo empumela yokhetho asesusiwe ebulenjini be-internet obugatsha lwezokhetho iZEC. Ibandla leZANU-PF lona lethesa icala inhlanganiso yeTeam Pachel ukuthi yiyo esuse amanombolo la. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama uMichael Mpofu ikhuluma ngalapha eGadebach. Hayi, ama-results esiwazwile ukuthi umnyanga kwasebuyelele futhi ukuba ngupresident, but sikubona ngathi kuvela ngeke sesiyikhophe izanu angatshintshwanga ama-reforms. Abadala bavumelana ukuya kuma-election lapho ama-reforms angatshintshwanga. Hhayi, akutshintshwa ama-reforms, izeke kayitshintshwa le zeke yasidlisa abadala. Selibona ne-studio 7, selibona ne-studio 7. Hayi, siyabonga ithuba namhlanje, ndingelela bonke abalaleli boka-studio 7. Hayi, sizwa lapha ukuthiwa umnanga kwa owinile, sizwa sidabuka kakhulu ngoba lokho kusitshela ukuthi akula employment for 5 years, akula amaphilisi ezibhedlela for 5 years, izinto zizodula for 5 years. Sicela kube kutshitshe laphana kuzek, izek kayike ityitshwe kwenziwe ama-reforms, local reforms, sibe le-free and fair election. Salubonani, salubonani, igama Ephraim Zuma ngilapha eKaroepoort. Hayi, siwazile ama-results, siwazile kodwa kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu ngoba thina esikukhangeleleyo besikhayele ukuthi uhulumente uzatshintsha, kodwa ke manje sibuyelele iZANU PF okwenza ibuyele, sibona ngathi izekhi kayitshintshwe leya kayisebenzi kahle, isebenzi kahle. Ubuhlungu thina ezibhedlela akula mithi, singabagulayo siyahamba njani, dinga ama-reforms, akutshintshwe izekhi leya kuze kubantu ukuthi lizwe lilunga.
Salibonani, salibonani ku-studio 7 okhulumayo engu-Milton we-Plumtree Changwa Kobhulu. Ukhulume ngendaba le eka-Emmerson Mnangagwa ukuthi siyamukelekile ukubuya ekhaya, ukuthi into leyo iyabujabulisa ngoba siyamukelike ekhaya, ukubuya ekhaya kungalamsebenzi, siyosebenzana. Uyabota kulamsebenzi, akavuli mathuba emsebenzi, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ucabanga ukuthi sizabuya ekhaya sizokhamisa nje? Ayikho into elungiswe izano vele lapha. Izano ilibulele ilizwe laba phansi, libulele kakhulu yane lizwe. Ilizwe lalingcono kusalo Smith, yonke into yathiwa ngoSmith ayisekho. Amadamu ayegetshwe ngoSmith, izikolo yini eyayenzwe ngoSmith isifile. Wehlule ukuthi elungise umgwaqo umnankako lo kodwa besejike gijimethi. Hayi, akutshile into leyo yamjabulisa ukuthi sibuye ekhaya, sicotshwa be-South Africa kezokuthi evulele amathuba emsebenzi, sithi sibuye sithole umsebenzi khona.
Alo Studio 7, hayi thina siphathele ngabantu labo, abantu labo sebesihlawulise kakhulu, bese sijabulile sithi akuyangena ijahe elitsha. Hayi, izanu inkanye, hayi kumele sithatha amapiki sibili siyayikhuphuna ngoba i-concrete, hayi i-concrete sibili, hayi sesithose sikhathele. Mina ngu-Jethro,
sukeni kai lawo
salbonani basakazi nabalandeli baka Radio 7 ezibuhlungu izoneze zokuthi izanu ngempela ngempela iwinile kathi nxa bewinile indaba ucelebrate singakubona akunamuntu ojabulile wasezimbabwe hhayi akula shemu mna ngingamboni ngizobuya avotelwa ngani ubuye ngizwa kanti vele khona wona ama-observers abe ngawani ma esehlule ukukhondema izinto ezisu bakhondemile ukuthi aluqhutshwanga kahle xa ungaphuthwanga kahle sokumele kwenziweni way forward ela labo kufuze bacace la bacacele abantu senza kanjani hhayi kuphenda ukuthi ibeda aluqhutshwanga kahle uyebo kunjalo hhayi sofuze bazihlalele nje babe bengelancedo bezokwandisa inamba la hhayi akucaci ukuthi kusukela lapho i-way forward ithini ngoba abantu basingeza esikhona inother 5 years ezinye zokuhlupheka ezingaka phezu kwalokhu kuhlupheka ungaphela lapha kusazonyiwa la la
salibona salibonani baka Studio 7 balandeli nabasakazi bonke njengasho mina ngathi kona uvota uvoti laseZimbabwe lisisiza umuntu loko ngisijobela ngiqinisile ngiqinisile uvoti leZimbabwe noma uvota ngakafana ngoba ivoti lakho alisebenzi kuhlungu lokwenzakalayo lapha uhlungu kuhlungu sithathelwa amalungelo ethu izano esithatha iZimbabwe yezimuzwa kumuzi kamnangakho lana laba abangani bakhe akuseyi lizwe lela umuzi wezanu othi uma wafuna ukungena ebusuku uyangena uma wafuna ukwenza into esikhathi sho isikhathi sabo uyazenzela nje into akuyifunayo sho kodwa ubuhlungu sizwa ubuhlungu
Studio 7 salibonani njani basakazi abahle abalaleli abahle hhayi siyayizwa imiphumela yokhetho engayamukelekiyo hhayi la sokufunakala imkani la abama singaye kanje kanje ayikho into engalunga into nje efunekayo inkani kuphela kuyengena nje ngendlovu yangena abantu bavumela into yodwa ngoba phela singadlala abantu bezanu PF abomnangaka lakho
salibonani 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 ma-Studio 7 lapha sibingelela wonke umuntu okhona lapha ekhaya laseZimbabwe lapha ye siwubonele umsebenzi uhambile kawuhambanga ulensolo eziningi ezithiyeneyo kunhlelo zonke zelizwe ye hawu mina yake ngibona abantu abadala besidlala abantwana bachiyela abantwana isobhu bachiyela abantwana ezithwala ukuthi kwende basuthe kathi lowo baba ongachiyela abantwana esihlalo kathi ngobabo njani sibese siya laphana ke maZimbabwe namahle kathi kulani ukuthi kusasemazi so abantu bake bangene ezitaradeni lapha kuke kutshengiswe ukuthi hhayi lo muntu uvele kafuneki kathi wona amasotsha angikhona ngathi kalambanga alambile konke lamapholisa alambile awushuthi la asoze behawukele lokho sikwenzayo bazahawukela abanye sizabe silabo emkhosini abanye baba besemsebenzini yingabi mude kakhulu siyabonga sisithi kungazwakala izwe lonke asibambaneni sikhiphele liceguleli singadingi ukuthi kuze kuyiwe emakhoti ekhoti kusiyadingwa niyibonge yehle lapho esihlalweni yabonga
sibingelele enkundleni yini sithi sike sikhuze undoda lowo othiwa nguchilumbo mudenda lo emthwakazi Republic Party into oyikhulumayo ndoda ngicabanga ukuthi awuyazi ukuthi thini ngicabanga ukuthi into eliza nayo ebantwini ayicaci lokho okukhulumayo lokhu esikuza ukukhuluma ku-Studio 7 akuye kusincede kufana nje lento yakho leyo okhuluma ngayo ayisiyo nto enganceda abantu lamhlanje thina sifuna izinto ezizasinceda lamhlanje ngoba sihluphekile ngicabanga ukuthi lapho wena nje ukhulumela ama-goals e-politics e-party yakho kodwa akungeke kusincede ngaludo lokho okukhuluma ngoba lina linje lehluleke khona ukubufaka u-president lehluleke khona ukufaka umbe lifaka amalokhuzeni amathathu mbamangaka ama-councilor kodwa ube sosithi abantu basemadebheland bengavoti belindele lina lapho elizahlanganisa khona into yenu esingakazi ukuthi izahlangana nini sesikhathele into yenu ayicaci lani siyalisapota mpela kodwa into yenu ayicaci mani ayicaci mpela ukuthi iyangaphi isuka nje la igcine kungathi yinto ekhohlisa abantu ngoba ma ukhuluma into ekhulumayo lina lenzeni lina lenzani ngokuphikisa kwenu usola amaqembu aphikisayo kodwa nawe akulanti even wenzileyo khonapho eliyenzayo zero ikutshona nje likhuluma kuphela lixabanisa abantu hayi ndoda zama ukuthi into ma ukhuluma ujule engqondweni ungaphongi ukukhuluma nje uhlahlahla into ekhulumayo ezwakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818 465 0318. Ukwezemelika umthethwandaba usufake ilanga langomhla ka4 ngomabasa womnyaka ozayo ukuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump athoniswe icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho. Amagqwetha kaTrump abecele ukuthi athoniswe ngomnyaka ka-2026 kodwa umahluli uTanya Chakudna walile wathi kumele athoniswe ngomnyaka ozayo. Kodwa kungakhathalekile lamacala akhe, uTrump usekelo lwakhe luqhubeka lukhwela lusiya phezulu, abalandeli bakhe bemxhasa ngemali. Kuyona le iviki usebenzise umfanekiso wakhe westokisini ukudinga imali, esenzela ukuthi abalandeli bakhe bamzwele njengomuntu ohlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Kukhanya leli qhinga lilezithelo ezesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locumungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Lokhu kwethusa kakhulu ukuthi bakhona abantu ababona ngani uTrump wenza okulungileyo. Wona laba bantu yiwo abapha uTrump imali. Kumele kusethuse thina njengabantu abahlala kuno naleli lizwe ukuthi omakhelwana bethu bazibanyabanyana bonke abakhipha imali zabo besipha uTrump, because bakholwa ukuthi uTrump ngumuntu ongakhokha uyakhokhela ilizwe futhi. Kusho ukuthi ziningi izigebenga esifana nalo Trump. Ngoba uTrump lokho akwenzayo wakhe ugebenga nje ukuthi abedinga imali labantu bempha. Kodwa iqiniso likhona ukuthi imali kayivoti. Bangaki bona abantu abamphi imali? Nxa wehluleka ukuphumelela kukhetho lwedlulayo, elokhu ecabanga ukuthi uzaphumelela kukhetho olulandelayo, ngabantu bona laba abamvotelayo, labanye abalokhu becabanga ukumvotela lala langokhetho oluzayo. Balutshwana laba bantu. Imali yabe ngazende iyande kangakanani, kodwa kayisiyo ebalwa njengevoti. Amboni mina ukuthi nxa ecabanga ukuthi imali yakhe ingamenza ukuthi awini, ayisikho uTrump akucabangayo. Trump uzama ukucuca abantu ukuthi athole imali ngemali yokuthi ufuna ukuthi abe ngupresident ngesikhathi esilandelayo kumbe ngokhetho olulandelayo. Yikuthanda nje ukucuca izikhwama zabanye.
Ngesikhangele umongameli Joe Biden, yena kukhanya amathuba akhe engacaci kahle, njengoba sibona ukukhankasa kwakhe kungani akukho kuzinga elifana laleli elika mnumzana Trump. Ubona ngani, usebona ngani senqobile yini ukuthi kasazihluphi?
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala, usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Ngibuya futhi ngibuye lendabeni yethu liyane ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi abantu abalandela uTrump bayethusa, ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho, ngabantu esiphila labo esisebenza lapho izinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendula umuntu eNew York akula muntu ongangibopha, kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga. And bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalenqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana olabantwana, umuntu omnyama mambo yiphikala, uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima, uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvote? Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka, yibo abantu abadubula abanye bengomakhelwane, ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba abantu abafuna ukumvotela kababuboni, ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa. Kabavumi ngokubona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sibe semajeli bachiye abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebenga esikade saqala kudala, kuloke ephila impilo yakhe yona le yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela, ngabantu bona labo ababungu emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile, yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabe kake lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambele ukuthi umuntu ucabangelani, umuntu elengqondo njengekaTrump.
Olo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nga lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngoChris Gande.